siyabonga Violet Locrisi litshona njani isapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 ngompalakazi 2012. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Hola mgela imweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
It remains your country calling you to work for it. And that is that calling. And you must then straighten yourselves and say, are our objectives in line with the calling of our party?
Umongameli Robert Mugabe utshela amalunga eZANU-PF ukuthi uhulumende uzakupha abansundu amakampani atsho ingxenye njengalokho okusemthethweni we-indigenization.
Those who lose must also accept that they now follow the leader that has been elected by the full mandate of the people. Anything else undermine that leadership will be sowing seeds of disaster.
Inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai ukhuthaza uZulu weKenya ukuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo njalo akhethe inkokheli ezathuthukisa ilizwe.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi uhulumende uzacela imali yokuqhuba ukhetho enhlanganisweni ye-United Nations Development Programme, i-UNDP.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo.
Umongameli Robert Mugabe lamhla utshele umhlangano webandla lakhe leZANU-PF eGweru ukuthi uhulumende uzakupha abensundu amakampani atshi ingxenye njengalokhu okusemthethweni we-indigenization. Evulwa ngokusemthethweni umhlangano lo owenziwa kanye ngomnyaka, uMugabe uthe usetshele ugatsha lwezemgodi ukuthi sekumele abensundu bephiwe amakampani omsebenzi wokwemba amatshe aligugu atshi ingxenye. Ekhuluma ngohulumende womanyano, uMugabe uthe usekhathele ngaye, yikho esebona kumele kwenziwe ukhetho ilizwe libuswe libandla elilodwa. Umongameli Mugabe wengezelele wathi inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika lapho kutholakala khona amafutha ezimota aboyekela abahuquluzi benotho kumele isuke embusweni. Ike sizwe amazwi kamongameli Mugabe.
It remains your country calling you to work for it. And that is that calling. And you must then straighten yourselves and say, are our objectives in line with the calling of our party?
Ukuhlaziya amazwi kaMugabe sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Evidle Lancube.
Ngiyacela maxwebo amanye amathe esingalindela ukuthi namhlanje asithi yona njengabantu beZimbabwe. Uma ecabanga ngaleyo ndlela, kuyiyo indlela iZANU-PF ofuna ukubusa ngayo eminyakeni elandelayo eminingi, futhi ukuthi lize lingase liphele kulalokho eseliyikho khona namhlanje. Ngokuba kumele kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe izimali zabantu ezibekiwe ezihlanyelwe elizweni ukuze sithuthuke siye phambili. Akuthathelwa abantu, kakutshontshelwa abantu uma ufuna ukuthuthuka. Sakhangela umhlaba wonke jikelele, amazwe adlula amakhulu amabili uzabona ukuthi yona le ndlela enza ngayo kayizange yalithuthukisa leli lodwa ilizwe.
Wona umhlangano lo ubona njani? Ubona ungani ulokuphumayo yini okulobubelo?
Ubufanele ube ngumhlangano wokucabanga kangcono, ube umhlangano wokukhangela ngaphakathi ezinhliziyweni zabo lasengqondweni zabo ukuthi kanti ilizwe leli labanje thina senzeni ngakho, sithethe manyathelo abani okulungisa, yiphi yini esonileyo. Bakubone amacala abo, bakhangele emuva, bakhangele igugura wundi, bakhangele umbambazithina, bakhangele konke. Namhlanje asisela dola leZimbabwe, abantwana kabafundi ngendlela efaneleyo, akulalutho olukhona. Bakuvume ukuthi yibo abakubangileyo khona lokho, base bephuma le ndlela zokuthi hayi sicabanga ukuthi nxa kungenziwa so kungaba ngcono sisebenzisana nabantu beZimbabwe. Kodwa kuyacaca ukuthi eminakanweni wona lo ophumileyo ngawe yiwo ofanele isebenze ngawe yiwo okamongamela ezanu PF ngawe yiwo zasebenze izinto ezibakwe kuthi ukuthi kabaka kuvumi ukuthi khona kule ngqondo entsha efanele ibe khona kibo uma ibizele libizabuswa kahle
kodwa ngomalungiselelo okhetho ubona ungani umhlangano lo ungaphathisa yini njengoba sisizwa labantu sebethenjiswa amankampani
yebo na ebantu abangacabangiyo kungaphathisa sokusika ngokuthi abantu bezimbabwe abangacabangiyo baningi ngokungakanani kodwa ngokuba senifa kwami abantu bezimbabwe ngibona abaningi kakhulu bayacabanga
umnumzana efidlela ncube yingcwethi ecubungula izombusazwe
Inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla ukhuthaze eleKenya ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo likhethe umongameli olohlonze ozathuthukisa umnotho welizwe. Umnumzana Tsvangirai ubekhuluma eseNairobi eKenya emhlanganweni omkhulu wekonferensi yebandla le-Orange Democratic Movement elikhokhelwa yinhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Raila Odinga. Umnumzana Tsvangirai yena ofike izolo eKenya Uqale ngokuqhoba umhlangano lo mnumzana Odinga waseqhubeka ke esiya enkundleni yeMoi Sports Center Karasani kulomhlangano. Umnumzana Tsvangirai ukhatshwe iziphatha amandla zebandla lakhe ezigoqela unkosikazi Teresa Makoni kanye lo mnumzana Jameson Timba. Asizweni okunye akukhulume kulomhlangano.
Those who lose must also accept that they now follow the leader that has been elected by the full mandate of the people. Anything else to undermine that leadership will be sowing seeds of disaster. When you are the government, remember that in Africa, one of the biggest problems we face is that when the winner wins, he takes all. You have to accept that during the period of oppression, which you and me have gone through, to be arrested, to be beaten, to be done that, we must have that there is a loud cry for justice. But at the same time, we must also accept that there is real fear for those that have been perpetrating the violence.
Ukusenjalo umsekeli kamqoqo wenhlelo zebandla leli umnumzana Peniko Bebe utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lilobudlelwano obuhlelele Orange Democratic Movement ngoba womabili enanza amalungelo oluntu.
Ngibona ngani eZimbabwe ungakhumbula ukuthi ibandla leMDC libandla elilwela amalungelo abantu elilwela abantu ukuthi bazibhedele inkokhela abazifunayo esingathi ngesilungu idemocracy. So ngaso sonke isikhathi ke amabandla wonke aweAfrica ayiwo sewazi ukuthi asekela ke ilungelo labantu alwela ilungelo labantu alwela ukuthi abantu bazikhethele ababusa abafunayo ngamabandla esidlelana lawo ngoba yiyo injongo engenza ukuthi kukhululeke zonke ezokukhululeka kwabantu kanye lezomnotho. Umnotho kawukhululeki nxa abantu bangakhululekanga. Kuqala kukhululeka abantu kuqala andibana kukhululeka umnotho. Sinethemba ukuthi ke ama-democratic forces, ama-democratic parties ase-Africa azaphumelela ke. Nxa esephumelele ke sikhangelele ukuthi ezomkhonomi ezizo zisalele emuva kakhulu kuzwekazi le-Africa ke zingaphumelela nxa abantu sebephumelele ke ukuzikhethela inkokhela abazifunayo.
Laye unjalo na umnumzana Tsvangirai ukhuluma akwaziyo na?
Ukhuluma akwaziyo ngoba ukhokhela ibandla elinezifiso zokuthi ke zilungise ezomnotho zilungise ungumkhokheli ole vision yokuthi ke abone ukuthi abantu bezomnotho ziyathuthukisela phambili ukuthuthukisela phambili komnotho kuchoke ukuthi wonke umuntu welizwe lelo lapho kuthuthuke khona umnotho uyabe elenzuzo ngendlela ezithiyeneyo balutshwana bazavela ama business kodwa ke abalutshwana bazavesebenza kulawo ma business bethola ukuthi baphiliseke izimuli zabo ungakhangela ke ngesikhathi sidlulileyo ke maduzane nje sibe silontsha okuthiwa ijuice ijuice ke iqakathekisa kakhulu ezokuthi kudalwe imisebenzi elizweni ukuthi wonke umuntu aphatheke athole inzuzo yokuthi aziphilisele imuli yakhe.
Ubona amazwe la elobudlelwano obuhle sesikhangela lo mongameli walelo lizwe lebandla lezanu PF.
Uhlupho abantu bezimbabwe nxa kungakhulunywa ngezombusazwe abantu basuke bacabange izanu PF kuphela. Izanu PF okwaye sokwaphela yenza lokho okwakufuna ukwenza thina abanye sasikuzaphuke saphatheka sonke thina sikhangeleke umbuso ozabuya oyabe ungasela zanu phakathi oyabe usile bantu abalenhliziyo ezinhle oyabe usula bantu abale vision.
Lo ngumnumzana Peniko Bebe umsekeli kamqoqi wenhlelo zebandla le MDC elikhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Ikomishini ebona ngomsebenzi wabahluleli labo manje iJudiciary Services Commission ithi malunga bikhona udlakela kanye lokuhlukunyezwa kukaZulu ngesikhathi sokhetho. Ya ikomishini le ithi udlakela oluqondiswa ikakhulu kwabesifazana labantwana ngabezombusazwe njengesikhali ngesikhathi sokhetho kumelelwe nqatshelwe. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Lesi sicelo sethulwe ngunobhala weJudiciary Services Commission uMahluli uNkosikazi Rita Makarau. UNkosikazi Makarau obenguye namhlonitshwa uthola mazwi ngesikhathi ePaula uhlelo oluzaphathisa ukulondoloza indaba zokudlwengulwa kanye lokuhlukuluzwa kukaZulu, iProtocol on Multi-Sectoral Management of Sexual Abuse and Violence ePandari Hotel esigodlweni. Uthi kuyinto edanisa yokuba abezombusazwe lokho ebesebenzisa udlakela ukudinga usekelo ngesikhathi sokhetho.
And as we go towards elections now, it's something that we should bear in mind that sometimes sexual abuse and violence is used as a weapon of power for those who have power over us. Men believe they've got power over women generally. So to me, sexual abuse and violence is a power game. And it is an abuse of power by whoever believes they've got power over the next person.
Lesi sicelo sikaMakarau siza ngemva kokuba zibe khona izehlakalo zodlakela kanye lokudlwengulwa kwabesifazane ikakhulu ngesikhathi sokhetho olwedlule. UJustice Makarau ukhuthaza uZulu ukuba asebenzelane ndawonye ukulwisana lalolu dubo lodlakela kanye lokuhlukuluzwa ikakhulu kwabesifazane labantwana. Uveze ukuba udaba lodlakela ngolomuntu wonke, hathi amadala kuphela, ngoba luphazamisa intuthuko yesizwe.
I think we all have had cases of where some women who have been abused have been unable to move on after the abuse. They've not been able to form meaningful relationships after that. Sometimes they've simply not been able to move on with their education, their careers. And so sexual abuse and violence has that effect sometimes that it retards personal development. And if it retards personal development, it retards development in the communities.
Umsekeli womeli wenhlanganiso ye-UNICEF kuleli umnumzana Mark Rubin utshele abekade bekulomkhosi ukuba udlakela kalulunganga ngoba luphazamisa impila kahle kanye lempilo yohlukuluziweyo loba ukudlwengulwa.
Around the world, there is a movement to eliminate abuse and violence against women and children. This violence carries an acceptable personal cost to the survivor by threatening overall health, their emotional and physical well-being, and in some cases, it even threatens their lives.
Ophethe isikhundla zikamongameli edalela eParliamente yabasakhulayo uThathenda Rusere uthi liyancomeka lolu hlelo oluphawulwe nguhulumende lamhla. Kodwa uThathenda uthi makungabi inkulumo nje yenkokheli zikahulumende, kodwa kufezeke lokho okuvunyelenweyo kwaphawulwa lamhla.
Today we gather for such a historic moment. It is a moment that will reshape the destiny of this great nation of ours. It is a moment that will bring an end to the days of meaningless rhetoric and bring forth a new era of meaningful action. Indeed, the protection of children and adults from sexual abuse and violence is a responsibility that all individuals, groups and organizations must share.
Uhlelo lweProtocol on Multi-Sectoral Management of Sexual Abuse and Violence luhlose ukuphathisa ukutsho ukuba zisebenza njani lezo ngatsha zikahulumende kanye labaphathisa labo abahlukunyeziweyo. Kubikwa lolu hlelo luzaphathisa njalo ekuthini kubekwe indlela zokunakekela kanye lokuvikela abantwana kanye labesifazane abathe bahlukunyezwa. Luzaphathisa njalo bonke abasebenzela ezigabeni zonke zelizwe ukuba bazwisise umsebenzi wabo ngesikhathi bephathisana labahlukunyeziweyo laba. Lolu hlelo lubikwa luzaphathisa ukuqinisa indlela ebezivele zikhona emizameni yokulwisana lodlakela kanye lokuhlukumezwa kwabesifazane. Ezinye zalezi ndlela ngezifana lama-victim friendly courts alichumi lasikhombisa avele ekhona elizweni, amaklinika ayisikhombisa akhona ukuphathisa labo abahlukunyeziweyo kanye lama-victim friendly units atholakala ezinkambeni zamapholisa elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi uhulumende uzacela imali yokuqhuba ukhetho kunhlanganiso ye-United Nations Development Program, i-UNDP. Inhlanganiso le yiyo ephathise kakhulu ngemali kuhlelo lokulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha. Kuluma eseManchester University kwele Pilitani namuhla lapho amenywe ukuzokhuluma ngomumo weZimbabwe khona. Umnumzana Biti uthe leZimbabwe alikalungeli ukhetho. Umongameli Mugabe athi ufuna lwenziwe ngombimbitho ngomnyaka ozayo. Uthe kusakunenge okumele kulungisiswe andubana kuyiwe kulolu khetho. Ubiti wengeze wathi lanxa ebeke imali engange 50 million eceleni kubudget yomnyaka ozayo ekhangelane lokhetho, limali incane kakhulu ngoba kudingeka imali engange 250 million. Seqhome ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso ukuthi nxa esithweni ukuthi uMugabe leZanu PF bayananza isivumelwano ngoba ukuguquka kwemithetho kubhaliwe esivumelwano iGNU yakhona. Nxa okwakhathesi sokwehlule ukuthi yena uMugabe aguqule imithetho eqondane lokhetho, kuyini okungasitshengisela ukuthi nxa engathi akube lokhu lokhetho amabandla wabili ama-MDC bazakwanisa ukuthi bamtshele ukuthi akulakhetho. So into yakhona vele iqondane lokuthi banawo yini amandla abantu be-MDC ukuthi bale ukuthi kube lokhetho, ngoba vele uMugabe setshengisela ukuthi kafuni ukuqola imithetho yakhona. Nxa isiselo sombuso singakapheli kuyahlupha ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Nxa iZanu PF izavumelana nakhonokho ye kuliqiniso, ngoba sikhangelele ukudlwaniselana abakwenzayo abakwenzayo kathesi amabandla womathathu. I-referendum kayiso zikwanisike nxa umathe ngakakufiki, ngoba kulezinto ezithi ezimbalwa esifanele zenzakale. Kodwa lelo liqiniswa nje ukuthi njengobona kwami i-referendum loba lona ukhethwa ngokwalo wakithi ayikukhuluma nje, kodwa nxa kuthiwa khona vele singabantu abananza umthetho lesivumelwano, angiboni ukuthi kungaba lokhetho ngomnyaka wezayo. Ye i-referendum kubo April abo May khona.
I-UNDP yona ubona isipha uhulumende yini imali yokwenza ukhetho?
Lokho angiboni kungathi usenza, ngoba okwakhathi esivele phela ubaba uMugabe uhlale echothoza amazwelana esithi ama-NGO ama-Western puppets lalokho okuningi-ningi. Nxa sesikhangelelisisa okukhulunywa ngudade uJoyce Kazembe ukuthi kufunakala i-$200 million, imali eningi leyo. Angiboni ukuthi i-UNDP ingafuna ukuthi ifake yonke imali ngaphandle kokuthi nxa yena umithi engazaphumisa imali uyenzela ukuthi bahlanganise, kodwa imali azikhulumayo lezi asoze zikwaniswe i-UNDP yodwa.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe. Kunjalo nje uMongameli Jacob Zuma ongumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe ukhangelelwe ukwazisa inkokheli yeSADC Troika ukuthi sengaphi ngemizamo yakhe yokulungisisa udaba lweZimbabwe. Lokho uzakwenza emhlanganweni weSADC wokuhlaziya udaba lweDRC leMadagascar oqhutshelwa eTanzania. Umhlangano lo uqale namuhla njalo uphela kusasa.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lomumo elizweni kuhulumende womanyano, sikhangelisisa ukuthi ukhetho okukhulunywa ngalo lungaqhutshwa ngombimbitho kumbe ngomnyaka ozayo na.
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington.
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Kuwoza Friday lamhlanje siliphathele idlalade elitsha likaNdooks Junior elithi akuvumi ngithule. Leli dlalade elilengoma eziyisikhombisa lithakazelelwa ngabaningi kwele South Africa kanye leZimbabwe. UBenedict Nhlapho usungula ingxoxo yakhe loNdooks ngale ingoma ethi Nota ngezithukuthuku zakho hatshi ngabondofa.
bacatshile kodwa sibabhekile. Wathole
idlalade likaNdukes Junior lonyaka kukhanya liza kudla ubhedu ukuze kuye ngenwa kukhisimusi. UNdukes Junior ogama lakhe lokuzalwa kungu-Witness Malaba uthi yena leqembu lakhe lebatshele Brothers lonyaka bakhethe ukuthi akuvumi ngithule. Lapha-ke ugxwayisa labo ukuthi ngesikhathi sokuvuka abona babhuqe ubukabhuka kuthi nxa sebefuna ukunotha uthole sebedingana le msila yempisi, izimpande kanye longondofa.
Le ndlikizane yadlalade kahle kahle ingoma zonke nje ingoma ezijonge ukwakha umphakathi. Sikhangelele ukuthi khona abantu bafunde kuzonke ingoma esizikhuphayo ithi akuvumi ngithule, akuvumi ngithule mambona into zimoshakala ngoba abantu bathule kwezindawo bafuna imithi yenotho, bafuna nje into ezingaqedakali.
UNdukes Junior ozalwa ngumuyi uNdukes Malax owayedume kakhulu kwezomculo werumba ubumbe iqembu lebatshele Brothers ngo-2006 kanti-ke idlalade alethule lonyaka ngelesithupha. Ziphethe amagama aqatha ingoma ezikulo kulale ethi kani ukulobolisa sengathi abantwana sebethengiswa kuze ezothando kuze eyabaprofeti bamanga kanye leyalabo asebedliwe igoli. UNdukes uthi kule ndlikizane ye-DVD eseliphekiwe osekusele kuphela ukuthi liphakwe kuyona le ivikezayo. Uthi-ke kubalandeli bakhe liwugide liwukholise lomculo kodwa lingakhohlwa ukulalela amazwi alezi ngoma. Lomculo usedinge uSlawuden Sebhukunkomo ukuthi amncedise ekuqhubeni ibhizimusi lakhe lezomculo. Yena-ke uthi inhlonipho lokulalela okufunwa ngabathandi bomculo yikho sekwenze uNdukes ahlonitshwe kwezomculo.
UMalax ubapha lokho abakufunayo, uyameka sure ukuthi ma befuna ingoma uyabapha ingoma, ma befuna ukugida ubapha abantu bakugida, yonke into ibakhona ngaleso sikhathi. Okwenzeka ukuthi ngisho namanye amaqembu la esiphila nawo bayafika nabo abantu bebebaningi bezobona nayo into esiyenzayo. Daye abalandeli sasenabo kwamanje, into nje sifuna ukuyenza ukuthi sibagcine nje behlale benjalo ngalonke isikhathi.
Kubaculi beZimbabwe abasacathulayo uNdukes uthi ukugijima akayisikho kufika. Ukhuthaza njalo abaculi abasemazweni ukuthi benze amagigi eZimbabwe ukuze baziwe. Njengoba-ke injiva sezilungiselela ukulubhekisa ekhaya kukhisimusi, lamhlanje ntambama uNdukes Junior lebatshele Brothers baqoqa inkalakatha yegigi eSafari Lodge eHillbro abalibiza ngokuthi yikhumbule ekhaya show. Umfana kamalaba-ke uthi dinga igama elithi Ndukes Junior kuFacebook uzitholele leli dlalade elitsha kumbe uze egigini lalamhlanje ntambama uzitholele ukudla kwamehlo lendlebe. Imele Studio 7 Johannesburg ne South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Yeah.
Ingoma ke Ganduksi Junior siyabonga khona ngapho eSouth Africa hlapho iphuma kudlala telake elitsha siliqhunzele uLuther Van Ross uthi yena 1,000 kisses. Ingoma ka Luther Van Ross esigqibela uhlelo lwethu lwa lamhlanje kanye le viki olivalelisayo ngisitilebele mpela sonto enhle ngontungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga sasilichiya ku Live Talk.